Council kade ifuna ama vendors kuphela njalo abalama license akwezinye indawo injection kade ingasekho so ngokunye la kwesicelo kuhulumende ukuthi kafake kathumele ama injection ebe manengi ngoba ama vendors manengi informal sector iningi bebengathi baphuza bebe slow kakhulu ekwenzeni ngoba sike safika even la sokulako sekusive abantu adebela ine phandle bebanengi the social distance kade ingasekho abantu chama zikoroni lawo yananzelela ukuthi sikhuluma ngesisebenzi phela esifuna ukuthi senze masinyane because they say time is money so khona phana ukuhlala bevukele kusene ngama 6 o'clock abanye bebesithi bafike ngabo 5 6 bebamba iline but kuzokuba chama ama 3 beloku bengakahlabi ngaba faka ama points ebe manengi than ukufaka la take for instance kosokusile lapha bekusebenza iholu kuphela but abantu adebevela kosokusile kade kuyinkulumo mane yonke ithathela le hafu inketha njenge-BVTS yacela ukuthi ngawo City Council uyafaka even noma yomatende kakufakwe sibili izindawo zibe ziningi sibili abantu behlatshwe ngokuphangisa bephinde bebuyele ezindlini zabo ngokuphangisa bevula amabhizinisi abo kube le chaos sibili ngoba sinezindawo silama-pictures kwezindawo ade sithatha khona like e-Country Park abantu bebeminyene kakhulu njengobana nisitsho ukuthi i-process yangkhona ibislow kakhulu ngingathi nje jikelele izindawo zonke even le town esithi sente esithi hall abantu bangkhona bebebaningi kakhulu ama-vendors bebebaningi and njengobanade kuluhlelo lokuhlaba informal sector ama-vendors le-informal traders labanye baphakamile kuphela abangayenzi lutho kodwa kwezindawo ngizawuthiwa kade sebevumela nje sebebahlaba ngoba okuqakathekileyo lapha yikuthi abantu kabahlatshwe okuzothi umkhuhlane lowo noma ubuya ungababambi ngamandla kokuthi kusicinise sesiyalala ezibhedlela
yiziphi ezinye njalo ingxaki elihlangana lazo ngalolu hlelo njalo kuyini elikwenzayo ukuthi lilungise ukuhluphayo
abanye bebesisaba ukuthi behlaba abanye besithi sokunzima nizahamba niyothatha i-COVID ngoba abantu baningi so lakhathesi siloku sixoxisana labo abanye bayasuggesta khathesi ngikhuluma so sibhizi siku-online siyaxoxisana ukuthi singayenza njani ukuthi izo ubuningi lobo singathi siyabavimbela abanye bathi ngcono sibe lama-inhaler kwenza ukuthi sibatshela ukuthi benganamathelani abanye bathi hhayi sibabizeni ngezigaba manje umuntu phela kunzima ukuthi umbize ngesigaba ukuthi hhayi wona uyabuya ngesikhathi esingasho ngabasebenzi bantu ngoba singakuyekela kunjalo kuyayenza ukuthi le mkhuhlane amunye kade ngalayo uzayithapha khonaphana ngoba unanzelela lokuthi khonaphana sebefuqana bezama ukuthi bengene abanye bayafuqa bayawisa amamaski abanye begcine bengababambeneyo kungayisikho khona lokho okufunekayo ngomthetho we-COVID-19 ukuthi abantu kabayenze i-social distance lani lani sinanzelele lokuthi ubhalile ethi abantu sebezangena ngezincwadi futhi edrobheni ukuthi kunanzelele ukuthi umuntu usebenza nga siyacela njalo kuhulumende ukuthi hhayi kasinike abantu isikhathi sokuthi bekwanise ukuthi bekhulume labaqhathi babo ukwenza ukuthi bebabhalele kuhle izincwadi ezokuthi bengene kungabi yisavuka mpunza nezokuthi namhlanje sokuvuka sokuthe lokhu lalokhu izinto zethu zonke kazihleleke njalo e-listening president Mthembu uzasilalela esizwisise lathi kuyisicelo sokuthi njalo la ma-roadblocks ona lawa siyabonga ngoba asikaqaliswa lokuharasa singene kuhle namhle town kodwa sithemba ukuthi vele kakusoze kube lokunye kuzasihlukuluza ngapha sisalungisa okunye.